ngesikhathi kulanzwa ilanga lesifo soqhuqhwa emhlabeni jikelele and World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Pasipano Jikanzira Masango ofundisa izifundo zabodokotela ekolitshini le-University of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abaningi lezingane zabo kundawana abahleli kizo, kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekeli amanzi ebuthana ephonguma, ngoba khona phana iminyane yabelethana ibekela amaqanda, uqalisa iminyane ilunywe. Izigubhu eziphonguhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho ekwenza ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophonguhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befaka ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalimi kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa i-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka, njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumashumi amane eZimbabwe, ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana neZambia leMozambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo nemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
Siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sabe sikhangela. Akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe nase-Afrika, njenge-Plasmodium falciparum, but amanye angikhona siwaboni la, kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje, lesi sifo sile mithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho-ke abantu bakhuthaza ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngonyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso, iningi labo bengabavela kuzwekazi le-Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.